Ekhuluma ngenhlathini izindaba zemidlalo yomhlangano enobizwe liqembu le-Islanders ekuseni ungwenya uthi yena umdlalo ukuze aqhubekela phambili aluba amapholisa engasebenzisanga intuthu efishayo ukuzama ukumisa udlakela oluqhamuke ngemva kokuba iqembu le-FC Platinum selihlohle umbiko awumdlalo susiyaphela. Ungwenya uthi iqembu le-Islanders liqembu elilandela umthetho wenguqu njalo njengeqembu bacabangela ukuba labo abajikisela izikhali enkundleni akusibo balandeli babo.
Bakithi sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo emandaba ukujikijela lokhuyana esibona engathi ayisikho kwabantu beyayilinda ngoba umuntu nxa egqoke ezimnyama nenkani akutsho ukuthi ngumuntu uyayilinda. Asikwazi ngoba singabakwazi njani, singabakwazi ngokubona ukuthi kulekhadini lomuntu elokuthi inemba yayilinda kumbe abanye abaningi sibabona lejikijela abaningi kumbe konke vele asibazi.
Okungafiki emaphethelweni komdlalo wangesonto kuza ngemva kokuba umdlalo ophakathi kweqembu le-Islanders le-Dynamos lawumiswe ungakapheli ihlandla lakuqala lo mdlalo ngoba sekuvuke udlakela abalandeli bejikijela amatshe lezigubhu ezilenhlabathi yenkundleni. Ikomiti yethonisisa amacala kusigaba se-Premier Soccer League lokhu ingakayethuli isinqumo phezu kokuba kuza kwenzakalani ngalowo mdlalo odlalelwe enkundleni ye-Papa Field. Ungwenya uqhubekile phambili esithi akusilo qiniso ukuba abalandeli beqembu le-Islanders bathanda umsindo esithi emdlalweni olandelwe yilo wangempela viki iqembu leli litshaywe ngele-Chicken Inn abalandeli baphuma bazihambela emakhaya ngokuthula.
Siyathumayela ilizwi lokuthi bakithi asifuni bantu abaphambanisa umdlalo webhola, asidlaleni umdlalo webhola ube umdlalo wokuthi izimuli bayabuya bezozikhoyisela. Ma sesijikijelana akuphumi kuhle, ma amapholisa lawo sejikijela amatheta abantu abasebesuka bekhala laphana hashi asithokozi. So ngicela ukuthi thina njengabalandeli bebhola sibuye sibe sizathu sokubukela sizikhonisele sibuyele ekhaya kuphela. Kodwa ngithi mina bonke abasekeli bebhoso kathesi abafuni into yokujikijela, abajikijelayo lizababona beqondiswa ngabantu bebhola abebhosa abayithandayo.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League iyeza kutsho ukuba kuthathwa amanyathelo bani ngempumelelo yomdlalo lo wona omiswe imizuzu engamatshumi ayithoba nomunye i-90 minutes siyedlule njalo amaqembu omabili esehlohle kanye. Impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki ithi iqembu leNkezi Platinum lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu kuthi ngemva kwaloku leqembu le-Black Rhinos lile miklomelo ngamashumi amabili lantathu. Ngaphansi kwengalane kule qembu le-Cholocholo lona ile miklomelo emine kuthi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kule qembu le-Bantu Rovers lile miklomelo eyisithupha. Imele studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.